Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lolo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha bazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo.
Umthethandaba waphezulu owe High Court usulahle isicelo samalunga awe TCCC agoqela umnunzana Amos Tibaya labanye esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliament. EleZimbabwe lethi lifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze lingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Ukubikwa kule ndlovu ezedlula ikhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwangancabakazi lo mpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court usulahle isicelo samalunga awebandla le Citizens Coalition for Change TCCC agoqela umnumzana Amos Tibaya labanye abalithumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliament. Umahluli esithi kulolunye udaba olalethwa libandla leli okumele luqale lukhangelisiswe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedalela High Court uJustice Pisirai Kwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala weCCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqweta likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lolo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa baleli ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile amasamons. Amasamons ababe wafayile hayi ngokuthi konoka sebekucela kathesi ku-application kube yikho ukudetermine. Ikhothithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane ngozibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli eParliamente ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithi kade si-applyele ukuthi kube njalo kodwa isincitshile ama-costs angani athe xaxa kodwa kungasenani ikho sokukhona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatha lezindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabang bafika lapha abafuna khona
kodwa ibandla lezani PF liya kuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla leCCC akulane lelibusayo isikhulumeli sezani PF umnumzana Farai Marapira uthi bazalandela ukuza kuphuma imtitwandaba.
The ZANU-PF, we do not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
Njenge ZANU-PF, asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani, kodwa siyabakhuthaza ukuba baqhathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthetho wandaba ukuba angene kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
IZimbabwe ithi ifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze ingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Iphephandaba leHerald libika ukuba lokhu kwethulwe ngumnumzana George Charamba kwele Uganda lapho kulomhlangano we-Non-Aligned Movement. UCharamba uthe iZimbabwe kumele ingene kuhlangothi lolu oluqathekisa ukuvikela amanye amazwe ahlaselwa ngamanye mahlayana kanye lokulondoloza ukusetshenziswa kwezikhali emhlabeni wonke jikelele. Inkulumo kaCharamba ichothozwa ngabazimeleyo abathi iZimbabwe kumelanga ingene kuhlangothi lolu ngoba yephula ilungelo loluntu. Kodwa abakubandla elibusayo abagoqela umnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende uyasekela okukhulunywa nguCharamba.
Udaba lolu olwe-UN Security Council olukhulunywayo namhlanje ludaba esikhumbula ukubana lwake lwabanjwa very passionately ngumuyi uformer president wethu ubaba uMgabe ebuza ngokuthi kanti vele kuyini ukudala ukubana amazwe afika lapha engafakwa kukhansilo naleyana kufakwa amazwe nalawa abakhuquluzi benotu bethu wakukhulumana amazwe afrika kumele lawo azithole ephakathi labantu ngoba kwesinye isikhathi enye izinto eziphuma khona bana zisuka zingasiphathi thina njengabantwana be-Afrika nga. So nxa iZimbabwe la isukulwela khona ukuthi ngabe kwenzakala njalo kuba yinto epheleleyo njalo into elungileyo kumele ngabe uyakuthakazelela kulokuthi akuchothozi kodwa ke antabona uhlupho esinalo ukuthi kona sinabantu vele abachothoza into yonke ezilongisenziwa nguhulumende wethu walapha eZimbabwe ukhokhelwa libandla elezanupiwo which is very unfortunate nxa ukukhangela
ye kodwa ungazikhangela phela kulabanye bathi eleZimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona
ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubala iZimbabwe eduze kwamazona lawo kulamazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngahawo ngoba abazange bebephoxe i-western world ye kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana ezenzakalayo bana sombambaniseko ezokuthi songathi akhona sesingehluleka ukubana zilunge indaba ezinjalo and okunye futhi okuningi akubona kwezinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ibizwe leZimbabwe asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile sifuna ukuthi ngaba abantu bonke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana. So abantu ababesenjalo nje ngabantu abapha ukuzikhulumela ngendaba zokuthi kona i-politics zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF njalo wake wamela iphelandaba mpophoma edalela ephalamende. Abaphikisayo bathi akumelanga uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa angene kuhlangothi lwe-United Nations Security Council. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa omele isabelo seMatabeleland South edalele Senate utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba kuqathekile ukuba iZimbabwe idlelane lamanye amazwe kodwa kusakude phambili ngoba yephula ilungelo likaZulu.
Sibe nobudlelwano obungaphandle kwabomakhelwane bethu, sibe nobudlelwano lamazwe angaphandle ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwane bawo. Sikhetha ukuba nobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama-human rights violations, lezinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi nga njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo ubudlelwano
bunjalo. Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu. Kambe ngathi ngakhonokho
ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisenkinga ku-experiencea kakhulu. And kunjalo nje asifuni ku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama-human rights violations. Kungasiyavumelana ukuthi kulalaphe esiphambanisana khona sikhulumisane njengabantu silungisisane. And all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe yikho lapha ongathi ubhovo lwakhona luvuka kakhulu, abantu bachaywe balinyazwe bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha ngabe umlungu ledalela eParliament, ungabe ungukansila, ungabe ngumthungameli welizwe. Kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo? Isikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa. You know, ngibone ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws. Kuthiwa sesihambe phansi kakhulu in terms of ama human rights violations. UJob Sikhala usejele for over 600 days khuluma kunje, and kungela cala ukuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa. Kanti i-right yebail ukuthi umuntu athole ibail athethwe esekhaya kulilungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimele ukuthi sihlukuluze umuntu abotshwe ahlala amalanga ejele? You know, bese kusithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi uJob Sikhala ubevele ngalacala kwasekuqaleni.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa umele iMatabeleland South edalele Senate ubexoxa lo Gibbs Dube esematobo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ukuba lilunga le-Security Council kungela amandla wokuvota, angiboni ukuthi uncedani i-public relations ubuzama ngithi sibonakale ngithi sikhona, ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala. Angiboni nje lokhu nje ikupenda nje indlu everithi siwa ye kungaba yinto enhle nesikhe wangathi it's a feel good thing ukuphokuza nje ule madlabuzane, kodwa kuba ngenti lutho. Angiboni ukuthi kuncedani.
Kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho?
Hayi, kuphinde kuthiwe ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo eziningi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle, ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle. Yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise. Kodwa hayi, angiboni ukuthi kungaguqula. Ye, ngakunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu United Nations sokuvotwa, iZimbabwe nayo sikuzwa sithelwa ukuthi nxa lilapha hathi bambani abantu ezinge kungaba yinto enhle. Kodwa akula nto engitshengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawuleyo lapha abavela khona.
Akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho?
Nxa abantu bexabana kade zantu i-Israel iyaxabana ne-Palestine, ama-resolutions ayabe thathwa izivumelwano zithathwa, kodwa kule nto eguqukayo kule ndawo eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi, indlala. Umbuzo omuhle sibili ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China labo-Britain nabo-France, kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizizi lutho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubeqoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eHarare. I-Non-Aligned Movement igqugquzela ukuzimela kwamazwe hathi ukuba abe phansi kwamanye. Ugatsha olubona ukulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority luthi kule ndlovu ezedlula ekhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwaNcwabakazi loMpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Tinashe Farao uveze lokhu kuphephandaba leGuardian wafakazela umsakazi weStudio 7 ukuthi kulezinye njalo eziyisithupha abathole zifile kunsukwana ezedluleyo, njalo bacabangela ukuthi zibulawe ngabazingela ngongekho emthethweni. Sixoxele ukansila wedede kuward 18 eWange uMnumzana Stanley Torima.
Izulu mhlawumbe kukhuna kathesi isikhathi sonke lesikhathi singelazulu, so ngibona ngathi ngabe sithi kule ndlovu ezinamba enjalo ezafayo kutho ukuthi ziyake zibulawa lokuswela amanzi lokuswela ukudla okufanileyo. Hayi, indawo yethu is very dry, hayi iWange, and udiwo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu ziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okunengethi ufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngake ngananzelela eveni etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni kuthi ukuthi lapho ezidare khona ukunatha lapho okumba khona amanzi kade lisesemalutshwani kureproblem yoludaka oluningi kakhulu, but amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi ringakontinua for a week or two liyenza so kuyabe sokula amanzi ayenelisee ukuthi zingathova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo, kumbe ukugebha izikotsho, kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Iyo yodwa yena le indlela yezikotsho engilethemba ukuthi abezemvelo abe-National Parks labo bayenelisile ukugebha ama-boreholes phakathi kweganga le-National Park, but i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi kachana, so izikhathi ngase zifika ko-October November amanzi akhona ayesekachana ukuthi izikhokhelezana ziyae zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi indlovu zezikwanisa ukuyenza njani zezikwanisa ukuthi zithole ukuphila.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni weWange ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7. Idale leHigh Court lithethe isinqumo sokumisa ukuxotshwa kwemuli ezidlula amakhulu ayisishiyangalombili 800 eplazini leskia farm eNorton eMashonaland West. Imuli lezi zileminyaka engamachumi amabili zihlala eplazini lele. Uhulumende esebenzisa ugatsha lwezomhlabathi ubezama ukuxotsha abantu laba ababe yizisebenzi zeplazini leli, umnikazi engakaxotshwa ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlaba. Uhulumende ubephe izisebenzi lezi amalanga amathathu okuthi zithuthe, okuyikho okubangele ukuthi ziphanyeke lolu daba edalele High Court ziphathiswa inhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Igqwetha labo elivela kulinhlanganiso, uNkosazana Ruthendo Mchenje, utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli ukuxotshwa kwabantu kungelancwadi evela edalele emthethwandaba, njalo bengaphiwanga enye indawo yokuhlala, okuyikho kwenze bathola isinqumo esimisa ukuxotshwa kwabo lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance.
Ye, mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baxotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plaza selithathu. Njalo ukuthi iplaza lelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufuna ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yizo ezilithatha zibe le ndawo yokuhlala. Alaba abantu abangelalutho abadlimbuya ngothi kube yiba badubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le yabe itshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemaplazini vele zalimala kakhulu. Bonke abantu abasebenza emaplazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela sisantana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabanengi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lomnotho ikhona apho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo, ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Akulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Namhlanje esigabeni sethu sengxoxo mpikiswano kwezombusaze sihlaziya ingxabangxoza yokubandla le-TCCC eliholwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lapho ozithi ngunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu esexotshise amalunga e-TCCC ezikhundleni zawo emakhansili e-Senate lephalamende, njalo wavimba abanye ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-elections awokugcwalisa lezi zikhundla. Lokhu kwenzakala lanxa ebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu akalalungelo lokwenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-TCCC onguye osungula lingxoxo.
Lento eyenziwa ngumnumzana uChabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabangu umuntu esebenzisana nebandla lezamphiya ezama ukuthikileka kumbe ukubhidliza umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC nangokwayo isikhokhelwa ngumnumzana uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabangu nabangane bakhe.
Yebo ke ingqobe sikuwe mnumzana Siso. umbuzo ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela
imbangela yama recall lawa ama councillors esiwa recallileyo angu-8 ngabantu abavela emahlungu one uvela eChipinge bengabantu aba-imposileyo besuka bestatishe amabhasi besuka eHarabunye lama-MP kube ne-imposition ekasisenzakala abesishonele ikanzile ifolosi isematrelen north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbesileni kunye lamadonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiya efolosi ngibonga abantu befolosi ukuthi bakwala lokho ebet bridges isik now is of a problem the asiyisikhansila somashonali ibet bridge isemathebeleni angi think ubaba Indlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khonapho elepani kube nabantu beshonele abambalwa ngizifotha ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke umuntu okuba ngokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uthabanga ngithi uthabanga wenze into elesizane phakathi akulanto elesizane yenze ngobaba uthabanga uthabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ngumfowethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asokuthumise mhlawumbe ingoma asekayivumelanayo bechabango nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibhike very sensitive issue ukhangele ukuthi laba emadebeni south barekhole umama ozelise wenkomo umuntu walapha injalo uyalapha emadebeni south umuntu kesizelisi layo umogemiyokebebhithi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince dubeko slanda ngabantu abavele bekusitrakhu esive singabathandazeli lokhu kuzele kusenziwa ngombuso labo chabango injongo nje yezanu p f ukuthi izanu p f ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzele emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda leyo izimali zakhe egolide lo ezanu p f kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphetheleni dadewethu
naso indaba mnumzana Siso kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiwo wesigaba
ikrinikibekosanda e-victoria falls waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamandebele nxa ngisithi amashona ngicela lingikhaphe kahle yimhlobo yabo lami nxa ngisithi amandebele nomhlobo asitsho ukuthi kasini muntu ezigabeni zethu kati kubi ukuthi ligadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba mkhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president njalo lawo mandebele ajeziswe nguthabango ajezisele ukuthi benza isinqumo esithathwa yiharari besimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall it's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa acina ethaya labantu kwabamelanga anjani abakhaya bekulo mntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konke bakhombelitsho ungene ifemily eyi-1 masawa ubaba uthabango sethatha isinqumo sokuthi hayi noma ngithi ngiqume eyi-1 wakhona waseqhuma umama uvelisiwe
mnumzana Ndlela ikusasa uyibona injani
bengibona lempi iqhubekela phambili ikhokhele ngesho lichanisa yikho ubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube lezanu p f kumbe kube laleyi into yabofiso le yabothabango bavele-ke abakule chance ngoba abantu bezimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza ke ngiphawule lapha lamhlanje labothabango lelaleli khona indunisi yabekele yena emqubeni abantu bezimbabwe zabahlala ethembele njalo baqhubeke bethemba ukuba ulungise lichanisa uzabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uthabango bengekho ikhona izanu p f ingekho
mnumzana Siso elakho elokugcina
ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumba inyiswana dani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uthabango yinto ebalulekileyo into okumele si-athende especially indimathebelen treatment ngizaphetha khonapho mani
lapho sizwe umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenator exoxa ndawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le Triple C eMathabeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga oweStudio 7. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngodabo kaNcube.